Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 5 kuNkwekwezi 2024 ngoKips Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Umuntu vele abefuna ukukhulumela kubi ngelizwe lakhe kuyabe kuyini kubangelwa kuyini. Akumelanga akhulume kubi ngelizwe lakho ngoba yilo lo dolari kumele ukhulume ngokulakha.
Kula bantu asebephanyeke ejalele High Court becela ukuba kuhlolisiswe isiga somthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act ovimba abeZimbabwe ukuba bakhulume lamanye amazwe ngezijeziso zenotho.
Nxa ngihlangana lo muntu kumbe ngweVenezuela abe sesixoxa ngokuthi lina liphila njani kanti laphile ngathi lizinyamazana kini kwenzakalani kube sekuthiwa licala lokuthi kumele ngikotshwe.
Kodwa abaphikisayo bavumelana lokwenziwa ngabafuna kuhlolisiswe umthetho lo. Salethulele ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulabantu ababili ababambisana lenhlanganiso ezimeleyo abacela ukuba idala le-High Court lilawule ngesinye isiga somthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act esithi kumele kujeziswe abeZimbabwe abakhulumisana lezizalwane zakwamanye amazwe ngokufakela ilizwe leli isijeziso zenotho lokunye. Inkathelo zindaba umnumzana Valentine Maphonga lobaita moyo muZulu ababambisana le-Veritas bafisa njalo ukuba kuhlolisiswe isigwebo esifakwelwa labo abephula umthetho lo abalakho ukugwetshelwa ukulengiswa. Bathi esinye isiga somthetho lo kasikho emthethweni ngoba sivimba abeZimbabwe ukuba bexokisane labo abanye amazwe ngendaba ezijeneyo langezijeziso zenotho. Unkosikazi Virginia Mapiza okhokhela uhlangothi lwezemithetho ole Attorney General's Office uthe kakaphiwa amaphepha ahambelana lodaba lolu. Ukuze sihlaziye okudingwa ngalaba abaphanyeke udaba lolu emthethwandaba, sixoxe lomnumzana Joseph Juma ofundela ukuba ligqweda njalo omele iphelandaba jabalala ejalele ephalamende ekubandlela ze-ZANU-PF.
Umuntu vele abefuna ukukhulumela kubi ngelizwe lakhe kuyabe kuyini kubangelwa kuyini. Akumelanga akhulume kubi ngelizwe lakho ngoba yilo lo dolari kumele ukhulume ngokulakha.
Ngodaba lwama-sanctions kumbe umuntu ezibethi nxa kunjalo ngcono phela kufakwe izijeziso zenotho abantu baphakelwe bolabo ukuthi babephula umthetho kumbe bavimbe ezokhetho.
Okungalunganga yikuthi umuntu akhulume ngokufuna ukucelela ama-sanctions elizweni eZimbabwe kuyabe kufuna ukuthi wona ukhulume ngokuthi kona uvikele njani ilizwe lakho ukuthi lingafakwe ezijezisweni njengazona lezo. Yikho kubalulekile khonaokuthi yikho kumele kwenziwe ngumuntu othanda ilizwe lakhe.
Kodwa kulesinye isikhathi phela golide esibona ukuthi umuntu uyasesondile ethi akuyenziwa phela lokhu bajeziswa abantu labo kuyabe ungaqondanga khonokho.
Funda ukuthula uqale ube right usukhuluma usu-right ngoba isikhathi eziningi sikhuluma nxa sithukuthele ugcina usuphambanisa usenza into ongasoziphinde uyibisele futhi. So njengoba ngisitsho mina akula muntu elizwe lakithi eZimbabwe la omele abone ngantu ulelungelo elokuthi afuna ukuthi iZimbabwe ijeziswe. Ungabona umuntu onjalo kusho ukuthi vele hhayi kule nkinga khonapho.
Umthetho wokuthi nxa ungawona bakuthole ulecala babesebekugweba kuze ulengiswa phela kuthiwa hhayi uwenze icala inkalakatha kwaphakathi lokuthi ubulala umuntu kumbe kade uzama ukuginqula uhulumende. Kodwa vele akuhambelani lokho kumele kususwe lokho.
Umongameli wethu he has been advocating ukubana kususwe isigwebo sokubulala umuntu. So leso sigwebo lesi mbona ngata phalamini kathesi so sikhuluma izaba le-public hearing ekukhulumisa udaba lololana sikhangelele ukubana into ye-death penalty isuswe ingasabi khona. kodwa ke umuntu ofuna ukubalizwe lakhe elijeziswe ngamasanctions lezinto ezinjalo vele asho umuntu omele ahlale phakathi ephakathini wabantu umuntu vele olungelela ukuthi ahlale ehlele kuphela kodwa i-death penalty hayi umongameli layo ukhandla uyalisa sentona ikhishwe ngayilungana.
Lo ngumnumzana Joseph Juma ofundela ukuba ligqwetha njalo umele iphelandaba jabalala edala lephalamende ekubandla leZANU PF wexoxa leStudio 7 ekoBulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso yeFreedom Alliance.
Ngibona kuyinto eqondileyo ukuthi bakuveze khona lokho njalo kuzaba yinto yokubonisa izigwenxa zikahulumende
kodwa lapho elikhona khonapho eSouth Africa lapho osebenza khona uyesaba yini ukuthi ukhulume leziphathamandla zikahulumende kumbe abanye abantu likhulume ngezomba ngazo kwezimbabwe
asesabi lutho bakudube nxa sisemsebenzini kwesikhathi kumbe yilanchi khonaphana sizathatha i-ANC siyicazulule siyibeke laphana sithathe i-EFF senza okufana sithathe DA futhi angeke kuze uthole kumbe sesizondana emsebenzini ukuthi sikhulumeni ngalokho labo baza kuxoxa ukuthi khona kade kulesikhathi sikamgabe bathi indaba ekamgabe lo sekhona liyabehlula lebizo lakho kulibiza abaphongo ukuthi osekhona so yinto eSouth Africa nxa kuthiwa khona umuntu ukhululekile yikho khona lokho engicabanga ukuthi impi yenkululeko yayilwelwa into ezifana lazo yalezi hhayi lokhu okweZimbabwe ukuthi akumele ungaxoxi lomunye umuntu khonapha nxa ngihlangana lomuntu kumbe ngweVenezuela abe sesixoxa ngokuthi alina liphila njani kanti laphile ngathi lizinyamazana kini kwenzakalani kube sekuthiwa licala ukuthi kumele ngikotshe anti abona kuyatshengisa kanti vele kasikakhuli ngokwezombusazwe kasikakhuli ngokwezomnotho asikakhuli ngokobuntu nje kuphela kuyinto edanisayo kakhulu ukuthi after having independence over 40 years kodwa lokho sisacabanga ngendlela engathi ubuchopho bethu bubuhlungu ngalindlela kuyayangisa kakhulu lokho
kwenza kuyini ukuthi kube lemthethweni
imithetho enje babudube ikotshwa kuSmith uSmith futhi azabe ngcono babebhizi besithi ngakube lama sanctions izani yona le ngesikhathi sikaSmith kabazange babulawe so ke uyabona ukuthi lapho esikhona nguntando kayiphikiswa abantu laba bathe bekhipha uSmith basebekopa ukuthi hawu izigwenxa zikaSmith zimnandi lathi sesihambe ngazo bechama abataka Smith nalawana lokho esisi iZimbabwe ilokhu ingakakhululeki yikho khonoko okutshengisa ukuthi ngayikakhululeki akukhulumeki ngakulati lokuzena imedia ivaliwe yonke into and ihistory will judge these people kumele ukuthi bengabanye abantu ngicabanga ukuthi kuyimi bengingayangeka ukuthi kanti kuhistory kuzatwilizeleli lathola independence 40 years kodwa kungavunyelwa ukuthi umuntu asole into e-wrong nxa kulama sanctions why should we not be able to kulume ngakuthi kathi alethwe yini asihlupha njani angakhishwa njani kumele sithule kuphela sivale umlomo sibe izimumu akusebenzi okuyinto lokho kutsho ukuthi bazasibulala sonke basivalele sonke ilizwe lonke lwanelela uyikubusa bani khona lokho yikukhokhela bani abantu khonokho lokhu kuyayangisa lokhu babudube lokukhuluma ngakho kuyasiyangisa yikuthi ayikho into elingayenza very embarrassing.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ngunobhala jikelele wenhlanganiso yeFreedom Alliance wexoxa leStudio 7 eseJohannesburg kweleSouth Africa. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abamele ele-Israyeli Hamas baqhuba umhlangano wokuzama ukuba amacelela amise impi yaqhamuka nyakenye njalo kukhululwe abathunjwa yihamas ngesikhathi esifanayo. Kubikwa ukuba ele-Israyeli selibulele abantu abedlula inkulungwane ezingamajumi amathathu lasilane 34,900. Ele-Ukraine lithi ele-Russia selibhidlize idolobho elisesabelweni seDonetsk emebeliphethwe libutho lakulelo lizwe. Lithi ele-Russia lizama ngamandla wonke ukuhluthuna indawo eziningi. So isikhathi sezamasiko.
Sigcina amasiko wethu.
Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhlanje sixoxa lomnumzana Mavela Sidube, ingcwethi kwezamasiko esintu.
Salibonani balaleli emakhaya. Lona nguMavela Sidube, umkhokheli ozalwa intombi yakwaNdlovu, magajeni kuyabenyathi. ubaba kungudumo Mthembu Zithembayo. Namhlanje ngithe ngizothanda ba sixoxe kakhulu ngesimo sezulu ukuthi kanti endulo okhokho bethu bebesenza kanjani ukuzizulu lini, ngoba sibona namhlanje ezweni lakithi alikho izulu, alini izulu. Abantu abaningi bayazibuza ukuthi kungabe kuyindlala na. Ikanti ke mina ngithe mangibhekisisa ngikhangela, ngiyakhangela ukuthi ha-a, kanti okhokho endulo bebesenza kanjani. Konke lokhu kuhambisana lesiko, kusesikweni lakithi singabantu abamnyama ukuthi bekusiyiwa emtolo. Lingakhumbula kakhulu bayakwazi ogogo nabomkhulu ukuthi bekuyiwa emtolo kuhambe kuyocela izulu, kodwa namhlanje silulutsha asisakwazi konke lokhu.
Singathi kwenziwa yini konke lokhu, Dube?
Ngenxa yokuthi sesawalahla la masiko, izulu kalisani. Bekuyiwa enjelele kuthiwa kuyocela izulu, zifike zitshaye khala ingungu, begide amahosana, begide makugidiwe, besuke enjelele izulu liyona, kodwa namhlanje akusayiwe enjelele. Bekuhanjwa kudala abantu abadala kuyeklinwa izihlahla lezi ezatshaywa izulu, busathiwa inkosazana. Bekwaziwa ukuthi ziyahanja amathambo wonke lababamba begama izihlahla lezi zitshise iganga liklinwe, kucentwe lapha kube kuhle, kudojwa amathambo eyingcekeza yonke esegangeni. Kuhanje kuyecela izulu, izulu line, kodwa namhlanje alikho. Abantu bayafa indlala, ngisalijahe lisacathulayo, bengicela ngoba lilalele ukuthi asikeni sikhanyele ukuthi kambe kungakonakelephi singabantu abamsuntu, abantu abamnyama. Silahlile amasiko, namhlanje izulu asisalicele, asisakwazi nokuthi kuyacela izulu. Bakuphi ogogo bebehamba besiyenjelele, bakuphi abadala bebehamba besiyenjelele bayocela izulu? Namhlanje izulu kalini, kasiboni lutho, indlala nje kuphela, sibuzana ngapha nangapha. Kodwa kudala bekusenziwa isintu, izulu line, konakelephi sizwe esimnyama, sizwe esikhethekileyo?
Ufisa ukuba kwenziweni?
Mina benginesicelo bantu abadala ukuthi kasike sibhekene emva, ukuthi emva bekusenziwa kanjani, uphilwa kanjani. Isintu sakithi sisilahlile singabantu abamnyama, phela singathi sicabanga ukuthi hayi sisilathelwe, sithi uNkulunkulu akasizwe, kade hayi thina kumele silungise indlela zethu. Kuyafana nomntwana ofuna ukubhala i-test kodwa angarivayizanga, kodwa nomntwana ebe engafundanga. Namhlanje siyi-youth, silulutsha, asisakwazi konke lokhu. Isintu sethu silahlekile, asisele isintu thina ngenxa yokuthi sesigxile entweni ezintsha, into esazilethelwayo ekubeni sikhohlwe thina indlela zethu. Benginesicelo bantu abadala ukuthi asike sibuyeleni izulu, silicele kuyiwe njelele, ihlonitshwe njelele. Kudala bekunezi zibe ezimamane, kodwa namhlanje azisekho.
Lo ngumnumzana Mavela Sidube, ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyabonga kakhulu Dube, ungadinwa lakusasa.
Kanjele zinye ziyowagcina amasiko wazo, kanjele amanye amasiko bayawagcina amasiko wazo.
Okwamanje sonke isikhathi sezokholo lesu Kristu silontukamela inkomo.
Lamukela kuhlelo fuselela umoya, igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi useNisibanda.
Bemfuna ukuba siqhubeke phambili sixoxa ngendaba yezithelo zikamoya. Lapho uPaul uyakhuluma labaseGalatia, yena lapha sibona ukuthi uPaul wayekhuluma labaseGalatia ukuthi base bebuyele ngemuva kulokuthi baphile ngaphansi komusa kaNkulunkulu. Base befuna ukuthi bebuyele becabanga ukuthi ukwenza izinto lokulandelela imithetho ehlukeneyo yikho kuzayenza ukuba babe mazi uNkulunkulu ngcono. Kodwa uPaul wayelapha ebachasisela ukuba wayebalethela ivangeli lomusa, ngakho-ke akumelanga babuyele ngemuva. ngemuva kodwa sihlangana labo ku chapter 5 la Galatia chapter 5 verse 16 uPaul uthi yena ngakho ngithi philane ngomoya kaliyukuthokozisa izinkanuko zenu zenyama ngoba imvelo yesono ikhanuka okuphambene lomoya lomoya ufuna okuphambene lemvelo yesono kuyaphikisana ukuze lingenzi elikuthandayo kodwa nxa likhokhelwa ngumoya kalikho ngaphansi komthetho ngakho-ke kutshona kulombuzo abantu abaningi abala ukuthi kambe kuyenzeka yini ukuthi umuntu aphile engekho phakathi kwesono phakathi komhlaba lowo onzima kangaka uPaul lapha mbona kuvesi le uyachasisa into eqakathekileyo ukuba kuyini okwenza ukuthi umuntu ijaha kumbe intombi likwanise ukumelana lesono uPaul uthi yena nxa liphila ngaphansi kukamoya kaliyukuthokozisa izinkanuko zenu zenyama kutsho ukuthi into eqakathekileyo yikuba abantu okokuqala bavumele ukuba umoya kathixo lo jesu abe phakathi kwenhliziyo yakho abe nguye obusayo abe nguye okuphakamisayo empilweni yakho ukuze ube mazi uNkulunkulu sinanzelela ukuthi livikesi eledlulileyo besikhuluma ukuthi nxa sukwenzile lokho kuba lezithelo eziba khona empilweni yakho ezikhithwa ibudlelwane bakho lo uNkulunkulu lokuba uJesu wena uxhumeke kuye uJesu uthi yena mina ngilivini yilo lalo lugatsha olukimi luba lezithelo ngakho wena nxa ugatsha lakho lukuJesu kulezithelo eziqakathekileyo kumele ziphume kuwe ngakho siyabona ukuthi esinye isithelo esiba khona yikuzithiba lapho uPaul uyakhuluma ngokuthi izithelo eziba khona kuba lokulunga kulokuthembeka kulokunene kulokuzithiba kulothando kulokuthokoza kulokuthula kulokubekezela ngakho-ke kutho ukuthi nxa wena umoya wankulunkulu uphila phakathi kwempilo yakho njalo lezithelo ezivela kujesu enye into eqakathekile esinye isithelo ozaba laso yokuzithiba kutho ukuthi lapha-ke uyabukwanisa ukuzibamba ungabuswa inyama yakho njalo siyananzelela ukuthi uPaul lapho uyakhuluma ngokuthi ezintweni ezinje akulamthetho kutho ukuthi awuzithibi ngenxa yokuthi kulomthetho okuncedisayo awuzithibi ngenxa yokuthi ulandelela umthetho kodwa uyazithiba ngenxa yokuthi umoya oyingcwele ukhipha izithelo zawo phakathi kwakho senanzelela ukuthi okunye okuba khona yikulunga lokuthembeka ngakho kulivika isigqibale indaba yezithelo ngifuna ukukhuthaza ukuthi kuyakwanise ukuba umuntu aphile impilo ethokozisa uNkulunkulu
akuyiphethe mfundisi
asithandazeni baba ngegama likajesu siziletha phambi kwakho moya engcwele ukuba kube ngobusayo kube nguwe njalo empilweni zethu osizayo ukuba sibe lezithelo izithelo zokuzithiba izithelo zokubekezela izithelo zothando ukuze ubufakazi bokuba ujesu uyaphila empilweni yethu kube khona egama likajesu siyathandaza amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda siyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo lilami untungami linkumo
ye siyabonga kakhulu untungami linkumo sike sizwe ezabatsha
siyalamukela kwisigaba sabatsha igama lami ngutabo kancube namuhla sixoxa nonkosazana Patience Siramba omunye wabakhokheli bohlelo lwewozi biz innovator olufundisa abatsha amabhizimusi
thina siyasaba ngoba nxa siyenza ama-training zethu abiz innovator si-emphasize ukufundisa abantu ukuthi bakwanise ukukhuluma ngokwamabhizinisi abo for instance ukuthi umuntu engakubuza ukuthi kanti wena Patience yenza okwani kumele ukwanise ukukhuluma ngokuzithoba ukwazi ukuthi uyakukhuluma ngokwani so abanye bethu abatsha esibafundisileyo ukuthi bakwanise ukukhuluma ngokwamabhizinisi abo omunye wakhona sayenza futhi ama-pitch competition lawo ukuthi abantu bakhulume ngokwamabhizinisi abo omunye wethu wathola i-number 3 and then kathesi sethala ukuthi wa-invite ukuthi ahambe ayophitha JCI last week. Omunye wabo wathola enye investment through Empower Bank. Omunye wama-participant esu wakwazi ukuthenga i-industrial sewing machine. So sebe sibona ukuthi into ezinjengalezizo esikwazi ukuthi abatsha bahambelele phambili ngama-business abo.
Sibona liqhubekela phambili likhuthaza ukuthi abatsha bebhalise ukuthi bathole usizo phansi kwe-Biz Innovator. Abona bamukela njani uhlelo lolu abatsha?
Sibona njengathi bayathaba kakhulu ngoba abanye bangikhona nxa siqalisa i-training yakhona first day baya bengawazi lutho, baya be-blank, uyabe ewathi yena uthunga okwamabheki ukuthi awathengise ngathi akuhambise njani, iyabe engela lwazi lokuthi ahambe njani. So saqalisa i-first training sayenza eHarare, sayenza i-Intare Gqeru Bulawayo. So from 6 to 6 siyabona ukuthi ama-applications ethu ayaba maningi ngokuhamba kwesikhathi. And then sometimes like kathesi siya-advertisa e-online sibona ukuthi kuya kunabantu abaningi afuna ukuthi bangene. Ansho uyabona ukuthi abanye bengafunda bayahamba bayethela abanye endlini. Uzaza umuntu sekende futhi kanti ngingabuya yini lo mngani wami. Ansho uyabo so khona kokuthengisa ukuthi abantu bayathaba and kuyabasebenzela esibafundisa kwakhona. And even i-networking yabo bona njengama-patterns siyabona ukuthi kuyanceda. Abanye ababili bona bakwanisa ukubambana ukuthi bayenze enye i-project. Yizo izinto eziyabe sifuna ukuthi abantu bayenze.
Isilikhangelele ukuthi uhlelo lolu luzaqhubekela phambili okwesikhathi esinganani. Kungabe kulabanye abafisa labo ukuthi bangene kulolu hlelo bese saba ukuthi lungaba seluphela?
Unfortunately, i-grant yethu yayikwanisa ukuthi iyenze ama-CI for kuphela and the first schedule. So kathe sesiphelele online program ukuthi sesifundise abanye abatsha. Kodwa thina sithi since i-program yakhona inguza ama-mentors, so abantu bazaqhubeka phambili bekhuluma ngama-mentors abo. And then thina la sesikhethile ama-WhatsApp groups ukuthi sibe siqhubeka phambili njalo ukuthi sibe sibakhuthaza sibanike enye ama-opportunities ukuthi singazwa ukuthi kule funding ngapha abantu bazakwazi ukuhamba bayoyidinga. But owamasizi sizagcina nge-online program ezagcina abantu abayi-300.
Kulabanye abangabe belalele befuna ukuthi labo bangene kulolu hlelo bengangena njani?
So kathesi ahamba kuma-Facebook page ethu i-Biz Innovator, i-LinkedIn Biz Innovator kumbe i-website kule open application kathesi. Kodwa ukuthi ungene kule i-application kumele ube le-business idea ezwakalayo kumbe an-existing business ezwakalayo and sifuna ukuthi ube le-data ngoba le sizabe siyenza online.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa noNkosazana Patience Siramba, omunye wabakhokheli bohlelo lwe-WOZ Biz Innovator olufundisa abatsha amabhizimusi. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Yes, siyabonga kakhulu-ke Tabo Kancube, ungadinelwa kusasa. Wezemidlalo ezathisa sibandawo sethulela impumela yemidlalo yengugu edlalwe namhla kusigaba sekasilaga Premier Soccer League.
Impumela yemidlalo ye-Premier Soccer League edlalwe namhlanje, Arnold Mover 0, Highlander 0, Caps United 3, Wange 0, Chequered Pirates 1, Simba Bora 2. Izolo ke iBigita Minerals 1, Itel 1-1, Chicken Inn 0, Dynamo 0, FC Platinum 1, Kuti Green Fuels 0, Herentals 1, Yata 0, Ngezi Platinum 1, Plower Chiefs 0, ZPC Kariba 0, Manika Diamonds 2, Eskom Nopanengalani Giyosu Mkromelo, Abafana by Highlanders Bale 10, Games Guganti 19 points, Le Manika Diamonds Le 10 Games 19 points, Simba Bore Le 10 Games 17 points, Chicken Inn 10 Games 16 points. Kukanti kabafana bekta nomos luge benga pansi. Esi natike bottom half ye Premier Soccer League Zimbabwe.
Nako kunye okweze midlalo. Akasizwe njalo ezo chisa sbanda. Itlokla lo tatla simloyi. Okwa jala umdlalo wenguku. Yokambu le Highlanders.
Watu la umculo lo dumula mumajaiba na watu ule lilize sake sa shaina. Wapinda watu inchi la moya ila matambo. Ngabe dlala njalo tatla British mloyi. Kambe ke udlala kanjani? Konke lokhu kuyikuthi uBritish wayedlala ibhola ezingeni eliphezulu. Wazalwa koBulawayo, wafunda khona, waqala ukudlala ibhola esemncane esafunda. Pho waqala njani ke ukudlala ibhola le-Highlanders?
Ngizosayidwa ngo-1972. 1972. Yeah. 1973 ukuba ngoku reserve site ngoba kwakule reserve league and then 1974 ukuba bangela khona ku first from there hayi
ukuthi British kwavela la
lo teacher uthi ngubhule wayengu ref wathi wena complexion yakho the accent yakho is British very even the type of play yakho hayi ngu British so ikorabhorashela kukhula khona ibizo
uBritish wayengumvimbi kuqembu lamahlolanyama wayethakazelela kudlala lobani pho emuva
baningi because mina ngingena phela kukwayela engazanga the youngest play and then ngiretire ngiretire from the oldest play so uyazi vela abantu okuzana kona athiyeni tore zingadlala la yesi but I enjoyed kakhulu ngilo zanda hayi kakhulu khonapha sesiyaretire sona sisangindabo zanda
abasekeli bebhosi babesithi-ke vala ngebhethu daki ngesikhathi edlala e-Highlanders ngoba esaziwa edlala-ke ezenguqu ezingeni eliphezulu wakwenza njani-ke lokhu mloyi
akhona ukuma iqiniso nangake ezinikele ku-strike hayi ngoba ama-strikers ayekhona sibe they were dangerous ukuthi ngithi low hayi kwakuzima so nangayizinikela ngithi hayi wot try and shut them out asatangela kwasala i-league nje kuphela yodwa i-league leyasalayo kuphela ithi i-Rosebon ithibuka hayi thibuka sokungani ngeyethu kwasokumele nje basiningi nje ukuthi hayi thathani i-Castle Cup izifa well i-Castle Cup yayi-Castle Cup yeni but yakuqina sekuthiwa yi-Zifa Cup o-independence labo
umloyi esekhumule ijoko wafundela ukuqeqesha abadlali benguqu
ngathi ngiretire vele bahle bathi ngona ungena ukucoach right sendithethe kama-certificates lawa asokuthiwa khona o-right ngona uye kuma-lower division ngahamba kuma-lower division so ngachova right ukuthi lami ngithole i-experience ngihambambambayi hayi ngase bengifake-ke u-Highlanders and assistant coach ngaba ngu-assistant kukamadinda
uBritish uthi abadlali bakudala ngesikhathi sakhe lakulezi nsuku abasafani ngoba bakulezi nsuku abaqinanga
angikhulumeli ukuthi asipose ngadlala but there is a big difference i-difference yikuthi na one awuthi ngiqale ngokuthi laba abana kathi sibadlalela imali thina it was all about i-passion right abaqinanga because lokudla bakudlala thina sidlala sasesiphekile isitshwane sisiphekele isitshwala esifuna right yiufanda ukuthi sasiqinile ukudlula abafana malabalabaudlala laboright
abantu bathabake badlala ibhoso kumele kube yibo abaphatha isikhundla kuqembu le-Highlanders ubona njani-ke lokhu mloyi
kunzima in the sense yokuthi ha ukuze ungene laphana ya uze ungene laphana phela sokumele ube le mali manje thina singonjwada silalutho but you are trying ukuze siyefika khona pana angazi into sisafisa siyakubeke unkulunkulu lokuthi hayi siyefika lapho phezulu khona
ubritish Douglas Mloyi uthi uzathembela enkosini ukuthi ngolunye usuku uzaphatha iqembu le-Highlanders kumbe aphiwe isikhundla sokuthi aqeqeshe okwamanje kenza lutho kwezemidlalo wenguqu ngimane studio 7 ngisebhabhafula stadium kobulawayo igama lami nguyesu jesus bani
ye kwamanje sike sizwe linabalaleli be-studio 7
sanibonani sanibonani studio 7 nani bonke balandeli be-studio 7 nalizinikela nani basakazi nangobhusi umoya ngikhuluma ngusejoseph ngokuhlala ngokusebenza ekhaya ngibuya esibanzi mina into engikhathaza kakhulu izigaba lwamatisha ezimbabwe phela sokungazathi kulicala phela ukufundisa ezimbabwe right kufundwani ma kungathi esizikolo mazivula sebeqalile futhi sokukhalala thina abantwana athe silungiselele sibhadale yonke into athe awulamali awuzisenti ulungiselele abantwana bantu sizo zokuthiwa uticha kababhadali kanti kufundwani fethu akuyekile fethu njalo la lezi zakhamuzi zibhodi izandla ziyazithulela kathi imali thina siyikhipha phezuke sibhadalele izi hayi lokhu sokuthumathi la ngizibhekile maticha lani hayi hayi lezi zakhamuzi azilincedisi uyadungisela ukuthi ublame ubani thina esifundisayo yinto sesisenjeni kathi ukuthi liyale konke kiwoku okuyizigi kwangifona lokukhusizayo nakho sokubulala futhi imfundo yabantwana ukuthi izigi kwangifona lokhu hhayi sahlupheke ezimbabwe kanti kathi sawonani kati hhayi yindlala ibuhlungu ma
selibonani studio 7 injani hayi thina siyaphila ungulubu sefolosi sicela phela thi ungenele phela sibona kathi kwenzakalani ngoba umbuso lo osithwalise ezini, umbuso lo osithwalise ezini, adlula abantu bathwele ezini. Maka kula mgwaqo ungabheka uma usuke epolisi yakobulawayo, hhayi kumagodigodi, isikhulumele egovernment isilungisele umgwaqo.
Yes,
ngibonga
kakhulu Oliver Lisanga injabulo umthembo sithembayo uGibbs Dube, sibonga kakhulu kwenkathi lisenzela khona namhlanje lilale
lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilale
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.